Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mthwazi omuhle, siyalambulela umsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo ngakathi imbimbito 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, wehlule lamhla ukuthi kugcotshwe inkosi yamaNdebele kobulawayo.
Bona benza amaphutha elandelayo. Yikho ke, since izulu, thina we are now international, imbali yethu is international. Abanye in other parliaments kwezinye indawo khona befunda ukuthi amaNdebele akhona eZimbabwe.
Abalandeli bebandla leZANU-PF bagcothoza umongameli Donald Trump. Osengezelele isikhathi sezijezo zenoto ezafakelwa umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe.
Ngibona ngani okwenziwa kithi kutshengisa ukuthi izinto zonke zitshengisile okokuthi ngabe asakhulumi ngento zangamasamshizile.
Kulabanye abantu abasola ukungena kukamnumzana Nelson Chamisa kukhetho lokudinga umongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umcimbi wokugcotshwa kwenkosi obekumele kwenziwe lamhla kobulawa enkundleni yemidlalo eBafokeng Stadium awusenzekalanga kulandela isinqumo esithethwe umthethwandaba weHigh Court izolo othe akukho emthethweni kweZimbabwe ukuthi kugcotshwe inkosi yamaNdebele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laloba abakamthwakazi bebefunga begomela besithi inkosi iyagcotshwa namhlanje, lokhu akusenzakalanga ngoba amapholisa avuke evimbe eBarberville Stadium ehlome ngembhobho imota ezilamatanka amanzi, izinja kanye lemvubu. Abakamthwakazi batshone belinde inkosi emahofisini lapho abaze batshelwa ukuthi inkosi ayisagcotshwa namhla ngenxa yezehlakalo ebezikhona, kodwa kuzabekwa olunye usuku olungaqanjwanga. Abalandeli bakamthwakazi bebegqize bephelele imvunulo yamaNdebele. Lebutho lenqama lihlomile. Induna uNhlanhla Khayisa ukhulume labalandeli bakamthwakazi esithi laloba sekwehlule ukuthi inkosi igcotshwe, abantu bazathola ithuba lokuyibona inkosi. Uthe isehlakalo sayizolo sitshengise ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphi amaNdebele.
Nabo bamadasakazi sela zonke benza amaphutha, thina sihambe ngendlela eqondileyo, sasebenza ngendlela eqondileyo. Bona benza amaphutha elandelayo. Yikho ke, since izulu, thina we are now international, imbali yethu is international. Abanye in other parliaments kwezinye indawo khona befunda ukuthi amaNdebele akhona eZimbabwe. AmaNdebele, by the way, labana who suffered the genocide, they still exist. AmaNdebele, by the way, labana abacela i-devolution power, they still exist. Abanye abathi amaNdebele labana was seeking a nation.
Umnumzana Nothwani Dlodlo, omunye walabo abakade belinde inkosi, uthi bayajabula kakhulu ukuthi sebebone inkosi yabo. Uthi okwalamuhla uzakwethekelela amanxiwa abokhokho bakhe.
Siyathaba kakhulu ngoba i-appointing authority isikhona ukuthi we cannot asingeke sinanzelele ukuqakatheka kwezinduna singananzeleli umuntu owababekayo, lo muntu owabanika iziqinti zokubusa. So into esijabula ngayo, siyacicima ngentokozo ukuthi hayi sokuze kwenzakala. Okwanamhla sikho kugcotshwa uyisethela nkosi.
Olilunga lemthwakazi Republic Party umnumzana Mxolisi Mhlanga uthe ukujabula kwabo akuphelelanga. Ugcizelele esithi umthetho weZimbabwe uyabancindezela.
Singathi ukujabula kwethu akuphelelanga ngoba sinanzelela ukuthi umthetho weZimbabwe uyasicindezela, uyasincindezela. Inkosi ifikile, bekufanele ukuthi ngabe igcotshiwe namuhla. kwavale uhulumende wayivala sichone sichaywa ngamapolisa sachona silindwe ngamapolisa akayikho inkululeko ngithanda ukuthi kwazakala ukuthi asila inkululeko lapha eZimbabwe futhi uhulumende wethu ukhuluma amanga esithi national peace and reconciliation national peace and reconciliation process and time ayisikho lokho uhulumende uvala ngaleli bizo ungumbulali usibulalela abantu nanku uvulela isizwe sethu kafuna ukuthi sivuke
ithole lesizwe okumele libe yinkosi yamandebele ubulelani lobhengula khumalo uhlangane labantu emzini wenduna unyanga zonke eBenside lapho abele thuba lokubonwa ngabantu kanye lokugiyelwa libutho lenqama ngimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi uMongameli Donald Trump wenze ubujapha ngokungezelela isikhathi sezijeziso ezafakelwa uMnumzana Robert Mugabe labanye bakhe. Bathi sokule nguquko kweleZimbabwe loba nje uMongameli Trump esithi akukhanye ukwenziwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa wathathela uMugabe intambo zombuso onyakenye. UTrump wethule umbiko izolo oveza ukuthi izijeziso lezi zizaqhubeka kuze kufike umhlaka 6 ngombimbido ngomnyaka ozayo. Izijeziso lezi zafakelwa uMugabe labanye bakhe besethuswa amacala ukuthi babe sephula ilungelo likaZulu njalo babengaqhubi kahle ezokhetho. Ukuze sizokunenge ngalokhu sixoxele lo mnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF othe kuyamangalisa okwenziwa uTrump.
UTrump nje mina ngithatha njengomuntu onganezinto zakhe kumbe angazi le-administration yakhe kule problem ngokuthi izinto zonke esezenzakile kathe ezibakithi ziyatshengisa ukuthi umumo le oweZimbabwe muhle. Angazi kumbe basalindele ukuthi babone ukuthi ama-election azaqhutshwa njani kodwa ngabona okutshengiseni okwenziweyo ngabe bayancedisa phela ukuthi batshengise ukuthi okwenziweyo lokhu upresident omtsha osekwenzile bayakuthakazelela labo njengoba nje lathi sikuthakazelela njengelizwe leZimbabwe. Kodwa-ke into engijangisayo ukuthi mase beza kwenza khonokho kungani ngabantu labantu abalindele ukuthi bayenze izinto ezingani zenza umumoti ube nzima kungani bancedisa abanye abantu ukuthi into zabo zikhambe kuhle. Kodwa mina njengangokubona kwami ngibona ngani okwenziwe bakithi kutshengisa ukuthi izinto zonke zitshentshile okokuthi ngabe asisakhulumi ngento zangamathamshizi le ngoba ngiyananzelela upresident ukuthi ehamba isiyafika eSwitzerland ukhulume kuhle zimile njalo ubeke kuhle izinto zami njalo lemisebenzi aseyenzile 200 days zakhe lezi hawu bakithi kanti kuyini okunye okufunakalayo kuhle kakhulu okwenziweyo bakithi for ilizwe ukuthi lithuthuke. So ngamsekela sokuthrowa amaspanazi lapha lalaphana bakithi akuncedizi lutho lokho.
Ye kodwa ngokutsho kwakhe-ke umnumzana Trump uthi hhayi akukhanye ukuthi kwenzakalani akwabe lalokhu ngesikhiwa abathi ngama-reforms akula nguquko ngitsho nxa sesigangela ukhetho olubuyayo lokho kuvele kungaguqulwanga kangako. Khonapho-ke wena ubona ngazani utshaye eceleni kumbe utshaye khona?
Utshaye eceleni kakhulu ngoba khonokho akukhuluma ayisikho singavumelana ngale sidume ukuthi kuyini okwenziweyo sikhangele ku-100 days elizi okwenziweyo bakithi hayi izinto zonke bakithi sasikhangeleni kuhle shuwa kanti okuse kufunakala kathi kubona yikuphi sile hhayi akuyakhanya ukuthi akusikho loko utshaye eceleni lo muntu njalo utshaye eceleni ukuthi utshaye eceleni uncedisa abanye abantu asicreate any environment eyokuthi nabo udlala ibhora i-ground lilihle kuwonke umuntu njalo abantu bonke begqoka ama-shooters hayi kona ukuthi abanye bedlala begqoka inyawo abanye begqoka ama-shooters uncedisa kwabanye abantu umumona lowo awusincedisi asicreate any i-environment sibili enhle kuwonke umuntu ukuthi ngayidlalela ibhora lakhe adlalele kuhle ibhora lakhe kungakhathalekile ukuthi ngubani kodwa laba abantu bakhanya ngani bala bantu ababancedisayo ngase sengikhangele
ngabantu abanjani bolabo babagawule
hayi ngithi kumbe ngineda ngincedisa ama-opposition parties enqeni kumbe balokhu bekutheni bancedisa i-opposition ukuthi ibe lelokuze le-upper hand entweni zonke ezenziwayo ngokuthi umumo lo ukanye ufavor ukuthi abantu baphakathi kwamasanctions. Mina ngithanda ukuthi emumeni onjengalolu kuloku zenile angaba sakhulumi ngamasanctions, ngabe sakhulumi ngamasanctions. Kune ngokwenziweyo kube ukuthi ngabe bathi bona sebenze khona ukubakhipha amasanctions. Bese belindele ukuthi babone ukuthi konke kuyagcwaliswa yini kuloko kusunguliweyo ukuthi kuqale kuyenziwa. Bese belindele ukuthi babone ama-elections ayo ukuthi azakhuthwa kuhle yini. Ya koloko kukhulunywayo bephele bethi hayi bezithi into ziyakwenziwa kuhle ngendlela okuqale ngayo kodwa sesibone angani kulokunye okuphinde kwatsheka futhi kodwa so far so good izinto ziyahamba kuhle tu.
Lo ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU PF obekhuluma leStudio 7 eseJolojo. Siphinde saxoxa njalo lo dokotela Nkululeko Sibanda, incwadi kwezombusazwe osekolijini leHuddersfield University yeBrithani.
Kodwa mina lokhu kuyinto enhle nxa ukhangelela ukuthi ilizwe leZimbabwe lisadingisisa ukuthi libe lokhetho olumqondileyo olufaka ngomthetho njalo olungeladlakela olokuthula, kusadingeka ukuthi ubukhokheli beZimbabwe obathatha amandla kusetshenziswa ibutho bukhuthazwe ekuthini amandla atholakale ngokhetho njalo ngokhetho olenziwe ngendlela ekhangeleka kwamanye amazwe la kubanye abantu ingekhululekileyo. Ngakho ngibone ngani izijeziso lezi zingaba yinkuthazo enhle kakhulu kubakhokheli beZimbabwe, sikhangelele khona ukuthi bavela ebuthweni.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abakuZANU PF ngathi abantu bonke kuZANU PF bathi hayi lokho akumelanga ukuthi ngawuTrump ukwenzile, bathi kukhona osokuguqukile singazi ukuthi kungabe kume ngaphi. Wena ubona ngani osokuguqukile kwini selokhu umnanga kwa wangena esikhundleni?
Abantu abakuZANU PF balohlupho lonalolo olukhulu lokuthi babone ngani abakwenzayo kuZANU PF yinguquko la lapho bengakavumi ukuthi kukhona okwakukubi ngoPresident Mugabe, babezala lezo zijeziso. Sebefuna ukuzivuma bekhangelele emuva kodwa nxa besiya phambili bathi singabi khona. Okumqokayo ukuthi umbuso wedemokhrasi udinga ukuthi umuntu wonke obusayo athathe umbuso ngendlela yokuthi kuyenzwe kuvotiwe, kwavotwa ngendlela esemthethweni engeladlakela elokuthula. Ngakho ke esikwaziyo ukuthi uPresident oweZimbabwe ngoweZANU PF manje akakhethwanga abantu ukuba ngupresident, wathatha umbuso ngodlakela kumbe singathi wathatha esebenzisa ibutho ngokwethusela. Ngakho ngeke athenjwe ukuthi ngasozenze khona okwakwenzileyo ukuthi athole umbuso ngoba umbuso umnandi, engakalwenzi ukhetho oluphumele olusegcekeni olumqoka. Njalo siyabona ukuthi emthethwandaba amalungelo abantu labantu ababotshwayo ngendaba zobuhuquluzi ubotshwa abantu abangathandani nopresident Mnangagwa, abele mpikisano ababe ngabeZANU kodwa ababeseceleni likapresident Mugabe kumbe sithi uMrs Mugabe uMike Grace Mugabe.
Lo ngudokotela Nkululeko Sibanda, incwadi kwezombusazwe obekhuluma leStudio 7 eseBrithani. Kusenjalo umnumzana Emerson Mnangagwa ongumongameli welizwe leZimbabwe useyinelise amalanga alikhulu esesikhundleni sikamongameli. Siyakhumbula ukuthi umongameli uMnangagwa wangena kulesi sikhundla encediswa libutho leZimbabwe. Kambe senzeleni ilizwe leZimbabwe okwamanje? Ake sizwe ke umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU PF ukhona mpake ecingweni ekhuluma ngalolu daba. Baba Chuma, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Siyaphila kakhulu. Akutsho ke ukuthi kambe ngamafutshane osungani sokwethulwa umongameli Mnangagwa kwini?
Kuningi kakhulu osebenzakele emuveni ukubana amalanga lawana aqala ukubalwa amalanga ayi-100 lawo. Okokuqala esingathi kona siyakubambisisa yikuvuleka kwelizwe leZimbabwe selibuyela ukubana libe yilizwe eselifuna ukudlelana lamanye amazwe, ngemva kokuthi sikhangelele ukubana asingeke sakwanisa ukubana siphile singekho ndawonje labanye abantu lokwana kuba yi-global village. Isenzo sakhe sokuvula kunoko ubana siye nokudlelana nabantu bona anda isenzo sokuqala esiqade kube kakhulu kumele sikhwalile sisibonge, ngoba ngayikho lokho siyabe sishintshe abantu abazivalele edumbeni lweborder pho-ke usizo lungavela ngabe nxa sesizivalele. So bona anda khona kwami isenzo sokuthi kona kube lokuvuleka kweZimbabwe bana sisithi ukuthi hhayi omuntu obungena kangeni izinto zamazwe ezihlala lawo eBritani lalapho khona khona ngabulo endeliga esizayo asizindalela lapho wethu kodwa kwana mbona ndayibe qhakathike kakhulu
ye kodwa kulabanye phela abathi akukhanyi akwala ngokuqoko engani khona selokhu kwangenayo mawaphendula ukuthi sithi ngamafutshane ke bawo
umuntu otsho njalo ngumuntu embona ngantu galantenhle kuye nxa ecabanga ngendlela enjalo ngoba wayengisitho njalo amsoze kuvuke kwenzakale ngika-one ubana kusasa kuvuyile zonke zi-right njengoba nje sikwazi ubana nxa ule ndlu yakho wena uyidiliza inyanga yendoda liyabe liphela ngazucebela uyidiliza kodwa singathi iyakhe futhi ibe laphana awungeke wayakha ngikekela ke ndoda uqambeke kube yi-process ibe yinto ezathatha isikhathane so asoziexpekte ukubona into yonke esivuke simnandi isilungile kodwa sikhangelele ubana sibone lokho esikuthi kona ngama-pointers asithengisa kubona sisendleleni eqondileyo eyindlela ezasifikisa ekubanani into zethu zilunge ngoko noko engutho yobana umnumzana umnakhonaviva kokungena ukubana abe umongameli usekukhiphile kona ubana sekuvezile ama-pointers nalawana okulona hayi siya endleleni yokubona kulungisiswe ilizwe lilungi anabona into zonke ezazikhalanga even yimeli opposition yethu e-MDC abebekhala ngaongela ubana nanko phela sekuqasile ukulungisa kuyakhanya kuyabuya izinto kona ziyalungiseka pho uyabe usakhala
nesikhala
ngokuthi kona sifuna udlela labanye amazwe nanko umzana umnakaza usevulele ubana sidlame labanye amazwe pho sibe sikhala ngani.
Siyabonga kakhulu ke baba Joseph Juma olilunga ledala lephalamende emele iphela ndaba mpophoma ungadingwadinwa lakusasa baba sibongeni. Ye kusanjalo ke sesingangena ke kwezamanye amazwe sibone ukuthi kwenzakalani uhlangothi lwemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ule State Department luthi uhambo lukamnumzana Rex Tillerson kuzwekazi le-Africa lukhangelwe ukuthi luzavezela amathuba amaningi amazwe atshiyeneyo ukuthi adlelane kahle lele melika. UTillerson ukhangelelwe ukuthi uzahlangana lenkokheli yamazwe agoqela ele-Chad, Ethiopia, Kenya le-Nigeria kusukela mhlaka 6 kuze kuyefika mhlaka 13 ngombimbido. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zika Chris Gande kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Sihlaziya ke udaba lwe-mall eyakhiwa eGodini koBulawayo. Ngiyakwamukela uhlelo.
Siyabonga mne wethu. Esingakutsho ukuthi ucouncil sibonile istatement yakhe. Esingakutsho sina ukuthi ucouncil wayephumele egcekeni wathi yena kayisuye oqhatha abantu ngu-terracotta njengoba sebamnikeza amandla ukuthi engaqalisa ukudevelopha indawo leyani yaseGodini. Sithi kulimvama ukuthi abantu baphike into eliqiniso uze besithi hayi lokhu ayisikho kusasa kubonakale kuvuka sokuyikho. Okokuqala size sabona abantu begijima kuthiwa bayebhalisa Vundi laphana okuyukuthi yindlela abazachathwa ngayo emsebenzini lo. Sazi ukuthi isikhathi uVundi ungena njani e-government employment bureau, ungena njani entweni ka-private developer ongu-terracotta. So lokhu thina sithi kungaba liqiniso ukuthi i-terracotta sichathile through emhlahlandlela ngoba into leyi zizananzelela ukuthi iyabangwa ngabosopolitika. I-MDCT eyiyo ehola uBulawayo la ma-councillors angu-29 Bulawayo ilesandla empini leyi kanti zani PF lawo siyakwazi ukuthi lesandla okwenze wathatha isikhathi sonke lesindawo liyana ingadevelophanga yikuthi ngesikhathi okasquare bekhona babesala ukuthi iterracotta iye phambili ngokudevelopa indawo liyana so sinanzelela ukuthi kulabantu abaningi abale interest endabeni liyana yikho sicabanga ukuthi khona lokho esikuzwileyo ngabantu bethu abaground ukuthi sokubonakala abantu abavela kwezindawo enziyabo Harare sebechathiwe kungabe kuliqiniso
nxa kuyikuthi kuliqiniso liyathatha amanyathelo ba
siyabonga baba sicabanga ukuthi sesikhulume kakhulu njengabantu bakomthwakazi sikhala ebantwini abayizacuthe abangamahlongandlebe abangalaleliyo kathesi siyakuveza lokhu ukuthi thina njengebandla likaZulu ibandla lakomthwakazi sizakuthatha sikufake ezandleni zethu ukuthi nxa iterracotta ingazange yahlonipha abantu bakobulawayo yabachatha bona abantu bakomthwakazi yachatha abantu abavela kwezindawo thina sithi sesizazilungisela indawo liyana kungangcono iterracotta ingadevelophi indawo liyana iluze ibusiness yabo lathi njengabahlali bakomthwakazi siluze yona le investment ngoba kunceda ngani ukuthi kuthiwa kuya investwa komthwakazi kodwa investment leyi ingabenefithi abahlali bangkhona sithi enough is enough ukhathele ukube siqakeza izandla siginya ukudla esingakuhlafunanga thina okungadlulanga emlonyeni wethu sesifuna thina ukupheka ukudla kwethu sibuye siziphakulele ngokunjalo siyakhuthaza umthwakazi wonke jikelele ukuthi avule amehlo avule indlebe ukuthi konke okuzayenzakala ngendawo yasegodini siye kuthi gwaqa phambili inqabe vele bechathi abantu abangayisibo sizabaxotha kube yithi esizobonisa ukuthi kuzoqhathwa abantu abayinzalo yakomthwakazi ngoba thina emashonaland kasiyicokozela nxa bevula izindawo zabo zemsebenzi sakhumbula ukuthi kuye kwaba le nto yemarange khona le kudejwa ama-diamonds abantu bakithi abazange besuke besiyafuna ukuqhathwa khona ngale ngoba sibelieve ukuthi imisebenzi yemashonaland ngeyabantu yemashonaland ikakhulu le imisebenzi engadingi ubungcithi obukhulu kwezemfundo
siyabona ukuthi lukhona udaba olufanayo olwamatitsha elike laluhambisa phambili kakhulu kodwa lokho kuqhubekela phambili manje lithini lalo
siyabonga njalo umne wethu udaba lwamateacher sesithethe isiga elinye inyathelo olokuthi sesifundisa abantu bakithi kwizidaba zabo ikho lisibona siboda sihamba sikhankasa sithengisa iagenda kamthwakazi yenkulu kamthwakazi izabelo zonke sesizibhodile komthwakazi kuyasibonisa ukuthi izikolo zonke zingcolile ngamateacher awo eMpumalanga kusukisela kumfundo yaphansi kugrade ECD abadala bayakhala ngokuthi abantwana babo bafundiswa ngabantu abangazwayo ulimi sesithetheke inyathelo lokuthi hayi ithemelizayo uhulumende weZimbabwe uhulumende kaMnangagwa kaqhelise amajele uzasigcwalisa emajele asibophe esivalelele ukuthi sesilwela inkululeko yabantwana bethu asingeke sivume ukuthi ulimi lwethu lumothakala asingeke sivume ukuthi isiko lethu lumothakele sifundiswa ngabantu abangakwanisi ulimi lwakithi sifuna abantu basebhinga bafundiswe ngabantu abakhuluma isiTonga abantu basesinambiyeni ngapha eFolosi bafundiswe ngamaNambia abantu besikhalangeni bafundiswe ngamakhalanga abebhedu bafundiswe ngamasuthu lamavenda
lo ke bekungumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale
Omanje sokuyisikhathi sabe sifazana silo sithandekile mhlanga. Yes, yabona ukuthi ke sadinga ke ukuthi siliphosele khona kwesijulele khona namhlanje ukuthi lizwe ukuthi uthini uMamhlanga lawo axoxelaye kuhlelo lwabesifazana. Siyabona ke ukuthi uhlelo lolu yalithanda silo kumangalisayo nantu ke sesilethulela lona.
The
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Lucky Feng, yena owendele komoyo. UMafengu usichasisela ukuthi impilo injani selokhu kwaba lohulumende kamongameli Mnangagwa. Siyakwamukela kuhle.
Yebo, akulanto ethintshileyo. Lokhe kumi kunjalo nje singazi nxa kujaba lo bubelo akula mali namhlanje kade kuphiwa abantu $50 okade iphiwa abe ngama 10 cents lama 5 cents ngitshela ukuthi nxa uphiwe ngama 5 cents lama 10 cents i$50 uya kusindwa esikhwameni okunganani handbag iyabe isindo okunganani kube kukhona but sekusiba wesi nxa ukuthi ama 5 cents ayevele ngekho kade asekhona
kodwa nxa imali leyi selifuna kuyise benzisa ke intengo yempahla injani
intengo yempahla ikhwelile konke kukhwelile vele le machayibeni esasiphila khona sithenga okungamapatapata kwedola sekukhwelile sekuyi-$2.50 lokho ngazi usebenze umholo wangikhona ukuthi uwuthole awuwutholi nxa ukuthi imali ayikho ivalelwe emabhenki
omama babande ukuba lamaklabhu abo lapha babechayelana khona izimali kumbe ama-grocery
amaklabhu akhona kodwa sekunzima iklabhu ukuthi liphumelele lithole sibili ukuthi lichayelane imali liphathise abantu abaya eSouth Africa bayelithengela igrocery babuye layo libe selisheyana
manje lokhu khona kulula yini sesikhangela ukuthi umuntu lwana uzadinga imali yokugada lokunye
alisagadisi umuntu seliphathisa abamabhasi bona babahambayo driver kumbe oconductor kumbe omalayitsha bayeliphathela nxa kuyukuthi kulo muntu owazana le malayitsha
abantwana labazukulu ezikolo ke
ezikolo kulobunzima singathi nje osokube ngcono kathesi njengabantu abalama-committees ezikolo lani esiwathi ngawedimu ngawana ama-committee lapho okube ngcono khona ngenxa yokuthi kube lesivumelwano sokuthi amanye ama-primary schools atholise imumbu lo kade uholiswa abantu sakhethe ezigabeni omama bokuthi bayepheka yikho-ke abantwana sebekwanisa labo ukuthi ngelantshi laphana bayephakulelwa ukuyithwala lokungamabhilidi nje badle
libhalisile ukuvota yini njalo kulula ukuthi licabange ukuthi livotele livote njani
ukurejista sibili sibhalisile ukuthi sirejista lezinqumo zokuthi sivote silazo sibili ukuthi sizavotela ngaphi thina labo esibathengileyo sebesilwa bodwa kusiphambanisa amakhanda
ayisibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhle leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Lucky Feng uMrs Moyo sixoxe laye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga ube lempela fike enhle sike sibone ukuthi ku-social media ke sisiphathelene sitheke lisiphosele inombolo zenu sesixoxe ngakhonokho ke ukugcotshwa kwenkosi ngilo baba u-Ian Ndlovu khona manje baba u-Ian Ndlovu kunjani kuthiwa ngubaba u-Ian Ngwenya Ngwenya kunjani sitshela
ngiyaphila baba kunjani
ngiyaphila kakhulu isikhathi sesingani siyagijima kakhulu akutsho ukuthi wena ukubona njani okwenzakale lamhla
mina ubona namhlanje inkinga mina ngiyibone khona bekufanele kube nokuxoxisana kuzwane uma engumntwana wesizwe umntwana wesizwe kukhululekile lokho kumele kube nesivumelwano abantu bezwane ngoba bekhona labo abangavumiyo kwaba khona labo abavumayo so lolo hlobo kumele kube nengxoxo phakathi kwabo abantu bechazele kahle wonke umphakathi uchazele kuze uzwisise ukuthi uhlelo lolu isukaphi nokuthi umntwana uze azi ukufika ngayo esuke ngapha e-South Africa esiyagcotshwe ekhaya eZimbabwe kumele nakho bechazele kahle kokunye umphakathi uyabuya inhliziyo sezibuhlungukasi akwazi nencwadi wabachazelwanga ikakhulu ubuhlobo lobu bukhona khona ngoba ngumuntu owasuka kuleli eZimbabwe waze wafika kuleli e-South Africa ngoba impande zakhe kodwa zona zikuphi zisezimbabwe
ye kodwa ubona ngazani kulungile sekuthi kugcotshwe kube njalo
mina iphutha lo hlupho bengaliboni ukuthi agcotshe mina ngibona kulungile ukuthi agcotshe
hayi siyabonga kakhulu ke mnumzana Ian Ngwenya ubele impela fike enhle
nami yabonga kakhulu libe right nantram.
Siyabonga kakhulu ke umnumzana Ian Ngwenya, liqhubeke phela khona ngapho ke ku Facebook lisilandele kwezithi sikuyetshise sibaningi. Singakehlukani nanzi indaba ebezikhokhela namhlanje. Kwehlulela mhla ukugcoba inkosi yamaNdebele koBulawayo. Abalandeli bebandla leZanu PF bachothoza uMongameli Donald Trump osengezelele isikhathi sezijeziso zenoto ezafakelwa umnumzana Robert Mugabe nabanye bakhe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.